Isinqumo sezimseke isibi kakhulu ngokuba silimaza abazali siza kwenza ukuthi abantwana abaningi abafanele baye esikolo bayebhala bangenelisi ukubhala u-grade 7 bangabhali O-level bangabhali A-level okuza kutsho ukuthi abantwana abaningi kabasoze baqhubeke ngezifundo zabo. Akula muntu ohola imali yeMelika ebhadalwa nguhulumende balokho behola amabhondi lawo. Ngakho ke kuyinto embi ukuthi ugatsha lukahulumende lungabiza abantu imali yaseMelika engaholiswa abantu kuthiwa ivela ngaphi leyo mali njengoba ingaholwa. Kuyinto engcole kakhulu engafanelanga iphume emlonyeni kahulumende engafanelanga iphume engatheni zikahulumende ngokuba kayihloniphi bantu kayihloniphi amalungelo wabantu iyinto eveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe kalikho endleleni eqondileyo elapho liyakhona.
Lona udaba lokuthi ingatsha zikahulumende ncube zibiza inhlawulo ngedola leMelika yena uhulumende esithi imali esebenza ngokusemthethweni yimali yeZimbabwe ngeke luphikiswe yini lolo daba emthethwandaba.
Emazweni aphila ngendlela eqondileyo lapho okulemithethwandaba ezimeleyo lokho kwenzakalayo ukuthi uhulumende afune imali yeMelika ebantwini angababhadali ngemali yeMelika ngeke kuze kume la kancane. Lapho kulamajaji azimeleyo kulama magistrate azimeleyo angasogatsha lukahulumende awungeke kwenzeke lokho ngeke kuvumeleke. Kodwa lakhona lapha nxa kungaphikiswa silethuba elikhulu eliphezulu ukuthi siphumelele kulokho njengabantu beZimbabwe ukuthi uhulumende usibiza imali yangaphandle iyenele imali yeZimbabwe esithi kakuqhubeke kusebenza imali yeZimbabwe kodwa usibiza imali yangaphandle iyene engayiholisa abantu. Angiboni ukuthi even khona lapha lapho esilezi nkantolo esilemthethwandaba engasekeli bantu esekela kakhulu ezepolitiki ukuthi bangakuyekela khona lokho mbona kungabayangisa kakhulu ukuthi baphume lesinqumo esizathi uhulumende uqondile ngoba lokhu kakukho emthethweni kusegcekeni kwephula amalungelo abantu yinto engafanelanga ivumeleke kumele ichallenge ekhodi iphikiswe emthethwandaba.
Abaningi bathi ngokulahlekelwa luhlonzi kwedola leZimbabwe okuqhubekayo sesifikile isikhathi sokuthi kulahlwe idola leZimbabwe kusetshenziswe imali yeMelika. Ungabe uvumelana lapho?
Ngivumelana lapho kakhulu ngokuba kusegcekeni ukuthi kwayena uhulumende kayifuni le mali la kancane uyayiprinta nje kuphela ayichovele ebantwini ukuthi aholise abantu amaphepha angathengi lutho kodwa yena kayifuni. Yikho phela ubona izimseki lezinye ingatsha zikahulumende zisithi abantu kababhadale ngemali yeMelika kodwa bona bengabaholisi leyo mali. Imali yeZimbabwe le ibhondi kalisasebenzi kalitshabalaliswe kalisuke kalingabi khona. Sesingabuzana sixoxisane njengelizwe ukuthi kambe imali eqondileyo ngiyase South Africa kumbe ngiyase Melika sekukhangela ukuthi yiphi ezasebenza ngcono elizweni yenze impilo yabantu bengcono yenze zomnotho zithuthuke kangcono. Yikho kuphela esingakhuluma ngakho le yaseZimbabwe vele kayisadingakali kayithengi lutho lo hulumende kayifuni phela. Njengalokho engayifuni uhulumende ufuna abamabhizinisi azimeleyo bayifune yini? Asoze bayifune asoze bayithathe asekwenzile khona lokho ngezimsethi kuzabanga ukuthi imali eZimbabwe ingamukeleki vele ezitolo zonke igcine ingasasebenzi siphele du.